into ekhona ngendaba ye-maintenance yokubana umuntu ubhadala i-maintenance nxa kuyukuthi kulomntwana phakathi emaintaina umntwana kumbe emaintaina i-spouse kumbe i-ex-spouse umuntu ake athathana laye. Esikunanzelelayo lapha ukuthi indaba kaSangirayile kusegcekeni ukuthi umama lo azange bathathane. Ngakho ngokusemthethweni asingeke simfake sithi lokho sithi yi-dependent ngoba nxa usehlukana lo muntu umthetho ukuthi i-lifestyle abeyiphila ifuze iqhubeke nxa even selehlukene. Kodwa laba abantu azange bahlale bonke ngaleyo ndlela-ke ngibona nje ukuthi nje hayi lokhu nje ikuzama ukumngcolisa nje akula maintenance ekhona lapho kunanzelela kwami.
Uthi yena uTsvangirai wamlobola phansi komthetho wesintu esingathi yi-customary law, njalo kazange amale okusemthethweni, ngakho lokhu bethetheni.
Ezikukhangeleke ukuthi abantu laba fuze ukuthi lithathane lihlale lonke. Nxa selisehlukana-ke umthetho ukuthi impilo obuyiphila lindawonye ifuze ukuthi iqhubeke even nxa selehlukene. Laba abantu azange bathathane, azange bahlale bonke ukuthi angathi kule certain lifestyle ake ayiphila la. So ngibona nje ilokhu nje kumbhaxa ngodaka.
Kusasa igqwetha likaLocadia umnumzana Jonathan Samkange uthi uzakhweza amaphephandaba e-High Court ecela ukubana umtshato kaTsvangirai ngeviki ezayo umiswe. Uthini ngalokho?
Esikunazelelayo ukuthi njengoba yena lo uTsvangirai esala ukuthi azanga athathane lalo muntu, ngibona ukuthi mina nje lokhu nje yikuqhubeka nje abantu bemphambanisa ke lundoda kupolitiki zakhe, ngoba angiboni sizathu ukuthi umtshato ungamiswa. Unfortunately i-application yalo eka mama lo efakwa e-court angiyayiboni, so kuba nzima ukuthi ngikhomente. Kodwa-ke ngibona nje ukuthi nje hhayi indlela yokumngcolisa, angiboni isizathu sokuthi kuthiwa angamiswa. Umuntu nxa nesala ukuthi kulo mtshado bona yibo bafuza ukuthi bakwazi ukuthi baphuke umtshado lo ukhona, kodwa angiboni befuza ukuthi bona emtshadweni kaTsvangirai, ngoba kukhona i-provision ukuthi nxa esetshada behambe beyephruva kumfundisi ukuthi hhayi laba babili bengeke behlanganiswe ngesizathu lesi lalesi. Then umfundisi nguye osekukhangela-ke abe sesenza-ke i-decision yakhe ukuthi hhayi lingelihlanga ngoba unovele uthethe. Kodwa angiboni khona ukuthi kuliqiniso ngoba umama lo vele nokuhlala bonke azange bahlale bonke.
USamkange ligqwetha elilohlonzi, njalo senke ngakhuluma lamanye amagqwetha afana lawe lawo athi kaboni daba olukhona lapha. Kungani ngokubona kwakho uSamkange elothethe lolu daba yena eligqwetha elilohlonze elihloniphekayo?
Kuba nzima ukuthi singathi uluthatheleni, kodwa phela ngithi uzananzelela ukuthi igqwetha nxa lithe laphiwa imali loba kungela case ekhona, amagqwetha kwesinye isikhathi nasesithanda ukuthi sikhisivele edale. Kodwa-ke nxa ukuthi ikhona indaba i-High Court izahlahlula udaba lwakhona.